Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Ngibingelele nolobhala jikelele lo osabambile okwesikhathane kungakayiwa kunkova. Ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo. Ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khonokho yayikuthembisa abantu. Sikhuluma nje, sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu. Umzwilo babuchamisa emuva ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela andathi singamaZimbabweans kwathiwa bonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le. So besikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho idemokhrasi nakho konke manje ma sebeqala labo kufana lezanu-ke yikuba kuchabanga wasephakama wasethi hhayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona. So laba abangakatholi incwadi emsakazi hhayi bazoyithola ngicabange ku-DHL bangalenzi iphutha-ke bazamuke ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129-1K ayibavumeli vele ukuthi bangene nje ephalamende. Bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena. Iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba, manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi, kungabi khona othi yena izanu lekhu izanu lokhana. Khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezanu nje ubabuchabanga kanti ubabuchabanga yena lo abantu abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe eShabhini kwathini kwathini yo. Ubabuchabanga bekucluster team eBinga South elidwa ngu-Honorable Kapuza. Yena lo abamphikayo abantu abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza. Uranile kuma-primary for ilobhengula Magwegwe waphuma number one futhi in terms of ukukhethwa ngabantu, ngiwo ayiphume umnumber one. Basebe-robha bamrobha kodwa-ke hhayi asisekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna-ke i-constitution ubabuchabanga ulayo laba abanye abala kodwa-ke angiyishiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court anto yabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina nama ungambuza mboni ngathi ubabuchabanga umi ku-footing e-right kakhulu e-solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njengoba kuthiwe yinto yabantu le abantu kube yibo abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le yinto phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye kuthiwa bazoncedisa qhu sobe ngama-councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eliyi-one lesintu abakwazi nje ukulikhuluma. So ke hayi mina ngiyambonga ubabuchabanga uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe iyinhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhetheleni lina ethatha abantu bakubo ifike ithi hambani laphana emathebeni ifike lingene kube yini eliphethele.